ndaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Chona njani mthwazo omuhle olamukela emoyeni ngenjabulongo lesine mhlazi mashumi mabili la nhlano kumabasa 2019 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
kuya kwesayikloni le ingakwenza ukuthi kushiye amanzi amachibi lapha kwakuvele kungela machibi khona. Njalo isikhathi esasizikhangelele ukuthi hayi kathi sekusebusika kungatshintsha kube ukuthi isikhathi lezo sekulamanzi lapho okungaba le malaria ezamemethekisa umkhuhlane woqhuqho imalaria.
LeZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lokulwisana lomkhuhlane woqhuqho ele World Malaria Day namuhla. Ngesikhathi uhulumende esithi selehlile inani labantu ababanjwa yilo mkhuhlane.
Singaselaho konke lokhu besilapho, sesidinga kathesi ama-records asikwazi ukuthi umuntu uhulumende uzagcina esibhadala phela. Uzasibhadala njani thina asila ama-records okuthi saye saluza konke lokhu besilapho? Nxa futhi siyakudinga salokhu ukuthi ahambe edinga i-army eyayikhona ngalo.
Abathi intwa ngumbhuqazwe wekukurawundi bathi bafuna ukuhlawulwa nguhulumende. Umbukiso wezamabhizimusi lokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair ungene kulanga lesithathu kobulawayo namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. LeZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba namuhla ekunanzeni ilanga lokulwisana lomkhuhlane woqhuqho ele World Malaria Day. Ngesikhathi uhulumende esithi selehlile inani labantu abahlaselwa kumbe ababulawa ilesi sifo. Lokhu kwenzakala amazwe abalisa eleZimbabwe, eleMozambique kanye leMalawi ehlaselwe lizulu lesiphepho ucyclone Idai. Lona elabulala abantu njalo lachiya abanye bengelandawo zokuhlala. Ingcweti kwezempilakahle zithi amachibi achiywa yilelizulu ngabangela ukwanda kwemiyane kanye lomkhuhlane woqhuqho. Isikolo sikahulumende weMelika eZimbabwe sethule umbiko namhla sitshayela uhulumende weZimbabwe ihlombe ngemizamo yakhe yokulwisana lalomkhuhlane. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezempilakahle uDokotela Elophi Sibanda.
Je, umkhuhlane oshuphayo imalaria. Imalaria ibangelwa ngamanyane ama-mosquitoes. Ama-mosquitoes, they want, ahlale lapho kulamanzi khona. So, ukubuya kwe-cyclone le, ngesikhathi ebuye ngaso, ingakwenza ukuthi kushiye amanzi, amachibi, lapha kwakuvele kungela machibi khona. Njalo isikhathi esasizikhangelele ukuthi hayi kathi sekomile, sekusebusika, kungatshintsha, kube ukuthi isikhathi lezo sekulamanzi, lapho okungaba le malaria ezamemethekisa umkhuhlane woqhuqho imalaria. I-mosquito ihlala kuhle kulow altitude, indawo ezinjengeHarare phezulu, kodwa indawo ezinjengeVictoria Falls, eDinga, eThibanimani lapho kubelezo idayi khona, i-low, low belt. Lapho kungani kulow, kulapho edayisekele ukuthi ibe khona imalaria. Kuma-higher altitude, njenge-high belt naleyo esuke eHarare, bese sekwenzi simizile kwekho kayivamanga ngenxa ye altitude. Akuthi ukuthi kusebaphandleni kumbe kusemadorobheni i-altitude yakhona. Enyanga akula malaria ngoba i-altitude yakhona iphezulu.
Siyezwa njalo uhulumende esithi usehlisile inani labantu ababulawa kumbe abahlaselwa yilo umkhuhlane. Liyakubona lani nxa lisebenza lokho ukuthi ngempela imizamo siqinile.
kunzima ukuthi ngisho ngoba kangikho kulelo hlandla lwe Minister of Health. But imbiko engizwayo ukuthi iyanqobeka mbijana mbijana imalani. Iyanqobeka izizathu zakhona ziningi, but okunye okuba khona ukusebenzisa amanethi wona la akhona abuyayo. Kuyanceda. Kuyakhangela nje into abazikhangelayo nje ukuthi after 10 years sekunjalo. Asikho ukuthi lo nyaka kungcono kula last year. Lo nyaka kungcono la 10 years ago.
Abantu bengenzani ukuzivikela?
Abantu abangakwenza ukusebenzisa ama-treated bed nets. Ukwenzela ukuthi nxa iminyane le ingayifuni ukubahlasela, yehlule ukungena. Njalo ama-bed nets la akhona endaweni eziningi ekuma-provincial hospital, ama-district hospital. Ukwenza ukuthi idaba lakhona nxa lukhona, ikuzivikela. Ngoba ongaqeda iminyane ngohulumende eseyaspreya. Eseyaspreya ama-reservoirs. But umuntu ngomuzi wakhe, lo muzi wakhe, abangeza bebe le mithi yokuspreya ezindlini. Ngale sikhathi sakhona esasivele sibekiwe sokuspreya sesendlini. Lesi sikhathi esamanzi la yiso esinganisiphazamisile.
Lo ngudokotela Elophi Spanda, incwethi kwezempilakahle obekhuluma ecingweni lo Stanikile Mhlanga we Studio 7. Umbukiso wezamabhizimusi lokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair ungene kulanga lesithathu kobulawayo lamhlanje, lapho osomabhizimusi abakade begcwele ndawana yonke bedinga ukuthengisa abakulungisayo kumbe inhlelo zabo. Umbukiso lo wenziwa phansi kwendikimba ekhuthaza ukuvuselelwa kwama-industries ngokuthengiselana ngesihloko esithi Propagating Industrial Growth Through Trade and Investment. I-Trade Fair iqale ngolwesibili ngemihlangano yabosomabhizimusi ephele namuhla. Kusasa langomgqibelo lumbukiso uzavulelwa uzulu, njalo uzavulwa ngokusemthethweni ngumongameli wele Uganda umnumzana Yoweri Museveni. Iqula elihamba phambili likhokhelwa ngumphathintambo kahulumende kaMuseveni obona ngezamabhizimusi selifikile kobulawayo. Amakampani edlula amakhulu amahlanu aweZimbabwe ayabukisa kuthi amazwe alitshumi lambili agoqela eleBotswana, Ethiopia, Japan, Kenya, Malawi, Mozambique, Namibia, Nigeria, South Africa, America lamanye lawo ayabukisa.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, kushort wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kilohertz.
Abathinteka lokuhlukunyezwa ngesikhathi sombhuqazwe weGugurawundi bathi bakhathazekile ngokuthi uhulumende ulakho ukungabahlawuli ngoba bengelabo ubufakazi obukhomba ukuthi bahlaselwa ngobani. Lokhu kuvele emhlanganweni wabekhomishini yokukhumisana umlotha eNational Peace and Reconciliation Commission labengatsha ezitshiyeneyo zempilo wenzelwe eGwanda. Kubika u-Albert Ncube.
Iningi labakade besemhlanganweni lo badila loba kusaziwa ukuthi abantu bahlukunyezwa ngalesi siga, kuza kuba nzima ukuthi kube nobufakazi obungemukelwa ngoba isikhathi sesiside. Isakhamuzi seGwanda umnumzana Frank Waloyi uthi ngakibe bhesa inkomo zazilana uboya kodwa linotho yathabalala ngomnyaka 1984 lapho yise bulawa ngesikhathi sombhukazi wekukrawundi. Lapho ke laloba bengadinga ukuthi bahlawulwe ngohulumende, kuza kuba nzima ngoba bengelabo ubufakazi bokuthi babe nefomu eziningi.
Kwaba umuntu wele nkomo zakhe ezeleleyo zisiyemile lati ngo-84 sabaleka ke ekhaya ngoba kusela muntu saluza konke esasilapho. Saphendwa ngo-87 sesingaselakho konke lokhu besilapho, sesidinga kathesi ama-records asikwazi ukuthi maybe uhulumente uzagcina esibhadala phela. Uzasibhadala njani thina asila ama-records okuthi saye saluza konke lokhu sasilapho? Nxa sithi siyakudingisa lokhu ukuthi ahambe edinga i-army eyayikhona ngale.
Omunye umama obesemhlanganweni munye ongathandanga ukuvezwa igama uthi iningi labo ladlongulwa ngesikhathi sekugrawundi, njalo yini abantwana abazakufa bengazoyise.
Okwakibo lapho kuyamlandela phela, avuke umntwana lwana eselokwakibo. Mina vele isibongo salwana umuntu lakibo vele kazange azangitshele, babengachazi lokuthi baya bahlala ngaphi, wayengubani, wayenjani, ngizakhuluma ngithini, njalo kuzabe kuzangiphatha njani mina ukuthi umuntu lo vele ngizatholani futhi ngakho.
Umnumzana Ngabuto Mpofu oyebandla leMthwakazi Republic Party yena usolaba ekomishini ngokuphuza uqala umsebenzi wokukhulumisana lalabo abahlukuluzwayo.
Kati ize yenziwe uhlangothi oluthize igugurawundi ingenziwa ilizwe lonke jikelele kwakutheni, kwakujongweni? Kati umayenza vele yena ngubani? Omayenza lingadinga ama-newspaper leyo mnyaka bakhona bekhuluma bengavivi. Kati kungani lokhu libhoda ndawonye ukuthi elinyathele izithunzi?
Okugcizelelwe ngumnumzana Bavukile Mzileti Dube owebhethu likaZulu othe ikomishini kumele iqale iveze imbiko elotshwa phambilini ngalo mbhuqazwe.
Mina into engiyifunayo ukuthi first of all let ichambakwa ledumbuthena ziphume zazakale bese sibuya ke ebantwini sibiza ukuthi siyangani, ngoba lokho esiyakwakhe sikwenza kuzafanana futhi ayenziwa la ama-report ama-commission abakhona kwabakhona ngamaphepha kathese sikhuluma ukuthi asefihliwe emakhabothini.
UNkosazana Linda Mpofu, umqoqo wenhlelo ze-Community Youth Development Trust, uthi labo abaphatheka kumbhuqazwe egugrawundi kuzamele bajeziswe.
After sokuinvestigethiwe lathola ukuthi bengikhuluma iqiniso and i-perpetrator nansi liyayazi engxenye ngubhos or ngubani or whatever what is going to happen to that particular person. As a commission lilama-powers im lilamandla okuthi umuntu lana limdumele limbophe aye efenejele kumbe ayedilikelwa lijele yini.
Umnumzana Bhizo Kuncube omunye wabalwa impi yenkululeko osuka kogodlwayo uDuzulu eZimbabwe kumele abambane axazulule lolu daba ludlule.
NjengamaZimbabweans kuyini esesingakwenza kathesi ukuthi sisukele lapho esikhona sisiya phambili ukuze ilizwe lethu lulelane lengqubekela phambili? Ngoba singala sikhombana ngeminwe, akula esizaphetha ngakho ngaphandle kokubambana ngezandla. Futhi
umnumzana Selo Naro okhokhela likomishini oke wathi ngaphambilini imbiko kadumuthena lo Chambakwa ayibonakali namhlanje ujikile ethi basafake isicelo sokuthola lezi ngwalo kuziphathamandla zikahulumende.
I-application isiyenziwe to the minister, application to the minister ukuthi lawo ma-reports siyawafuna. Siloku simelele.
UNaro ubike njalo ukuthi bazaqhuba umhlangano ofanayo eGwanda ngomgqibelo, bakhuthaza uZulu ukuthi aze ngobuningi. Ngimele iStudio 7 ngisemajawondeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Kohlwa uhlelo le Life Talk liyalandela uhlelo asihluzeni bomama lapho esikhangela khona kwenziwa ngabesifazana ekuzivikeleni emkhuhlaneni woqhuqho owemalaria. Tumelani text message. Ngunombolo ezithi 001-202-465-0318. Uze silithinte lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umeli weMelika kwele Sri Lanka sexwayise izizalwane zelizwe lakhe ezingamakholwa isiKristu ukuthi zingayi enkonzweni kulimpelasonto ngoba kula kulokwesabela ukuthi zingahlaselwa ngamalwa ecatsha wesiMoslem edlulisa amalawulo athiye amabhomba emzimbeni abulala abantu bhosa abangamakhulu amane ngempelasonto yePasika. Abohlangothi lweziphepheli kumanyano we-United Nations babikwa sebekhiphe isiphepheli ezedlula amakhulu amathathu 325 ebezisenkambeni yeziphepheli kwele Libya ngemva kokuphuma kwembiko yokuthi iningi lazo ziyahlukuluzwa lapho zithe zakhonona ngokungaphathwa kuhle kuleyo nkamba. Uhambo lukamongameli wele Uganda umnumzana Yoweri Museveni eZimbabwe soluchotozwe kakhulu ngabamabandla aphikisayo abagoqela umkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa yena othi uMuseveni ungumbusi omubi. UMuseveni ufike eZimbabwe namhla ntambama njalo nguye ozavula umbukiso weZimbabwe International Trade Fair kusasa. Elizweni lakhe umongameli Museveni usola njalo ngabamabandla aphikisayo ngokuhlala abahlukumeza lokubabopha nje mahlayana. Ikakhulu umeli wedale lePhalamende umnumzana Bobby Wine. Kodwa abebandla leZANU-PF bathi akulalutho lubi ngoMuseveni yikho nje bemnxusile. Sixoxele lunga laleli bandla umnumzana Believe Kaule lesikhulumeli sikaChamisa uDokotela Nkululeko Sifanda onguye osungula lingxoxo.
Akumangalisi ngezinye indlela kodwa kuyinto embi kakhulu ukuthi kukhanya ukuthi bakhona abantu kuzwekazi e-Afrika abazimiseleyo ukuthi baqhubekele phambili besakha inhlanganiso yababusi ababusa ngondlakela ngamandla lokuthaya abantu lokubopha abantu ongekho emthethweni abangathandi umthetho. Kukhanya kumgcekeke ukuthi ukunxuswa kukayoweni Museveni kutshengisa ukuthi umnumzana Mnangagwa uzimisele ukuqinisa ubudlelwano phakathi kwakhe nezinye iinkokeli ze-Afrika eziphathise uzulwazo kabuhlungu.
Babugawule, uyamuzwa uyakhuluma babuSibanda.
Ngiyamuzwa sibili uSibanda. Kodwa-ke mina ngithanda ukuthi ngithi mina yebo phela singakhuluma ngabo ukuthi engxenye uyoweni Museveni kunje kunjana izolo ngale ngemuva kule kunye kunjalo ye kodwa-ke asikhangeleni phela lapho esikhona kathesi ukuthi thina njengelizwe sikhangelele uyoweni Museveni njengo-president we-Uganda njalo sidinga ukudlelana la mazwe wonke nala esikhona. Ngingatsho ukuthi sokumele sidlelane labantu bonke nje hayi abanye bakhona ababengaqhedakali kodwa asikhangeleni phela ukuthi uyoweni Museveni uyahamba kobo-United States uyahamba kobo-AU khona ngale amukeleke kuhle abe njalo angizange ngizwe nangalephi langa kuswelakala ukuthi hayi kathesi ungumongameli welizwe le-Uganda kodwa izinto ezinye ezithize zazihambanga kuhle. Ngokunjalo ngikhangelele mina njengokuthi eZimbabwe lapha unxusiwe ngumongameli ukuthi azofinyelela lapha abe khona ekhangelela ukudlelana kuhle namazwekazi amanye amazwe eku-Afrika. Ezinhlelweni ze-Afrika sikhangelele ukuthi sibe lobudlelwano obuqinileyo kakhulu ngaphandle siphumele ngaphandle. Yikho sikukhangela ikho sikuqinisayo kakhulu njengohulumente weZANU-PF.
UYoweri Museveni usuke eZimbabwe khathesi akulaminyaka esuke kwele Zimbabwe. Angazi ukuthi ubudlelwano obulokhu busakhiwa kutho ukuthi ubaba uMnangagwa akabathola abangane kuzokazi leAfrica lapha kumbe kwamanye amazwe angazama ukuthi akhe ubudlelwane labo nxa ezayo lokhu enamathelana lomuntu oyedwa. Siyazi ukuthi uPresident uYoweri Museveni ubhizi utshana loBobi Wine njengoba uPresident Chamisa echilo kumhlangano wakhe owangolwesithathu. Khonokho ngibone ngani kutshengisa ukuthi akulalento enhle ngaphuma lapho esingathi kumbe ngiyokwakha ubudlelwano phakathi kwamazwe ngoba phela uyona umthetho besilaye. Siyazi ukuthi kukhetho lwe-DRC ukwaphuma lapho ekhulume akade kucabanga yena iSADC yabe yaphikisa ngoba yena bethi ukhetho luyana lubuye lwenziwe njalo iSADC yathi hayi sesifuna khona okwenzakala. Kutshengisa ukuthi vele la uyona umsebenzi uselabangane abalutshwane ngakho akalato enhle angasilethela yena noma angasinceda ngayo uyehluleka nje kakhulu njengaye umnumzana uMnangagwa. Njengoba sivele sitsho babagawula ukuthi kuqakathekile ukuthi abantu abanjengo baba uMnangagwa balalele abantu asebekhangela indaba ezifana lazenezi bezicubungula ngendlela emqoka. Sikhulumile ukuthi umkhono uzalimala ubaba uMnangagwa kalaleli. Siyakutshela manje ukuthi into ezenzayo lezi kazisindawo uthanda ukubona ngomopho.
Baba Gawule, kungani uMnangagwa engakhethanga umongameli welizwe eliphumeleleyo elihamba phambili kwezenotho njalo ohloniphekayo nje emehlweni ezizwe zomhlaba?
Bakhona phela abantu ukuhlanzeka kwabo kuyathiyana, ngiyavuma konoko. Kodwa ke asikhangeleli phela ukuthi nxa sifuna ukuthi sisebenze ndawonye kwesinye isikhathi kumele singabandlululani. Njalo khonokwana kunye okuswelakalayo kuyamtshintsha umuntu ebe ngumuntu oqina kwesinye isikhathi esenza kuthi anti sikhuluma ngaleso ngokuthi lapha izinto zonxa zisenziwa izinto zake ziguquke nje ngelanga linye. Kodwa khonoku kuyengeda abanye abantu bona babesengani bayaswelakala kuyabayenza kwesinye isikhathi baguquke babone ubuhle obuthile. It's like uyoni Museveni ongamiza ayita namhlanje eSouth Africa khona ngayo ndithana njenge-Afrika siyasalela sile muva. Kodwa ke sebeloku sihamba mbijanambijana siloku sihamba mbijanambijana sikhona sengathe sipenda ngesithi lowunje sizayihluleka ukusebenza sonke.
Kuyigqibe ngamafitshane dokotela.
Ngiyakuzwa baba ugaba ludubo lukhona ngalokuthi i-Uganda ila business zayiletha kwele Zimbabwe. Ludubo lukhona ngokuthi i-Zimbabwe International Trade Fair ngayelani lokuthi sizame ukunceda upresident uyona imisebenzi ukuthi abe ngumuntu ophatha abanye abantu ngendlela eqondileyo njalo landele ezomthetho.
Kuyigqibe layo ngamafitshane baba ugaba.
Mthetho angifithi ke dokotela Sibanda asakheni omunye umuntu wathi yena alwi-Africa ingasebenza ndawonye ibambane ingaqondisana lapho abantu abalahleka khona singenane sisebenze ndawonye njengesizwe seAfrica singaphumelela siye phambili.
Umnumzana Belief Gawule ngoyebandla lezano PF ubexoxe ndawonye lodokotela Nkululeko Sibanda weMDC.
Lo umsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 13860 laku 15460 kHz ku-shortwave.
Uhulumende weLebhilitane isesidla amalanga abi evalela lokubisela izizalwane zeZimbabwe ezancitshwa amaphepha okuphephela kulelo lizwe kanye lalabo abake bavalelwa ejele. Kubika uEzra Chisa Spanda.
Uhlangothi lukahulumende olubona ngolondolozwa kwemingcele elwe UK Border Force solubisele ekhaya izizalwane zeZimbabwe ezingamashumi amahlanu lasithupha 56 kusukela ekuqaleni walo mnyaka. Umnumzana Sikhozile Sibanda ongaboniyo ngomunye owaphindiselwe ekhaya ngeviki edlulileyo ngemva kokupikela icala lokudlwengula owesifazane.
Mina ngangena eprison ngendaba engangiyenzanga bekwazi ukuthi akulanto engayenzayo but because vele kwakule statistics yokuthi kumele kube la bantu abangena ejele for those things abangifaka kuzo abangifakela yona la my fellow victim of being of that statistics. Kathesi kuthiwa kula maZimbabwe 2500 omele bebiselwe ekhaya baphongkunhudula kuphela abangenisa kona apa wangeni semuva kweplay ukuthi kona abantu abaphakathi bengaboni.
Usibanda uhanjiswe njengesibotshwa elindwe ngabantu abathathu kundizamchina.
So sithe sifike eHarare bahehla lami bathwalela isikhwama bafika bangihanda over to ama authorities angaphe elokuzeni eZimbabwe eHarare. Kwahle kwaba baseqetha lapho baphendula. So bagcine khona lapho.
Bamthatha owasibanda bamhlalisa endaweni yasethuzi lesibhedlela seHarare Hospital egcina abantu abangelandawo yokuhlala. Njengomuntu ongaboniyo uhlangana nobunzima kulindawo.
Ngola toilet eduze, nxa umele nge-toilet kumele mphume phandle ngimemeze umuntu ukuthi azabuye. Manje ebusuku kuyabe ngasela muntu, abantu abasebenza lapho babe bengasekho. I never expected ukuthi ama-British bengangenza kanje. Nxa bengadeporta mina, what more umuntu right ozibonela kuhle, which means vele they will not even look at that. What were ama-champions ama-human rights? Kota, this is a complete violation of human rights. Unziye mama tota. Kota, hi. Unkulunkulu khona. Uzongisiza one day.
Unkosazana Neriyane Shamba, owenhlanganiso emela amalungelo oluntu ebizwa ngokuthi Mazimbabwe Yes We Can, uphatheke kabi ngesenzo leso.
Ama-British ngabantu abanjani? Behambisa isiphofu. Isiphofu. EZimbabwe. Hayi bakithi, hayi. Akwenziwa lokho, bathi balama human rights. Ama human rights anjani? Okuthini ama human rights?
Esinye njalo esizalwane seZimbabwe, umnumzana Thabiso Moyo, simthole sebemdobhile laye, saxoxa laye ecingweni, bemusa e-airport, belungiselela ukumbisela ekhaya. Laye ke ungomunye owakwaba yisibotshwa.
Ngokuhlangana nomama womntwana esasisonke kweminyaka engu-10, agcine embophisa ngaye ejele. Aphuma lapho ngasebefikini banthathele i-status sami, kodwa-ke lapho abantu bafundisele eZimbabwe.
Ugatsha lukahulumende weBrithani olubona ngendaba zasekhaya olwe-home office lwalile kukhuluma ngokubiselwa kwalabo bobabili ekhaya. Bathi baya phambili ngokubisela abantu beZimbabwe abangela maphepha okuhlala elizweni. Inkulumo kamongameli Emmerson Mnangagwa yokuthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe kaziphenduke ekhaya zizamukelwa ngezandla zombili kule ngozi sokusenza abangela maphepha balale bequthile ngovalo. Ngimele Studio 7 eHeathrow Airport, igama lami nguEzra Jesus Banda.
Isitakwa ngihlutshwa nje yigoma, ingoma kamampintsha ehamba loPepsi besigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. EZimbabwe limanyane lamanye amazwe namhla ekunanzeni ilanga lokulwisana lomkhuhlane woqhuqho ele World Malaria Day. Lingakohlwa ukubana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.